njalo ngomizimu ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazokwenzelana abantu uyohlupheka njalo ngomizimu ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazokwenzelana abantu uyohlupheka njalo ngomizimu ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazokwenzelana abantu wena wazodinga impilo yakho wena wazodinga ubomi bakho ucela ukhohlwe abantu bazokwenzelana abantu wena wazodinga impilo yakho wena wazodinga ubomi bakho ucela ukhohlwe abantu bazokwenzelana abantu uyohlupheka njalo ngobezimu ngempilo yakho uzithatha ucabanga abantu bazokwenzelana abantu
Okay.